Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalambulela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 lwezi 2021 ngoprofessor Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Abafundi bekolishini leNational University of Science and Technology, NUST, lamhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundo abakade bezenza njalo baphumelela ezama-degree. Owake waba ngunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe, unkosazana Mary Mbayiwa, ukweze isicelo sakhe emthethwandaba waphezulu we-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwa lidale likamantshi sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela umdumo werumba elisebenzela kwele South Africa elizibiza ngokuthi Ikhanda Mhlophe, lona eselethule idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abafundi bekolishini leNational University of Science and Technology, NUST, lamhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundi abakade bezenza njalo baphumelela ezama-degree. Ngumongameli Emerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe kule ikolishi ekubulawayo. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekubulawayo.
Ekhuluma ngemva kokuphiwa kwakhe ugwalo lwakhe lokugqiba izifundo zokuthi abe ngusikhwica mfundo kwezenombolo, uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngohambo lwakhe ukuze abe kulesi sigaba.
Mahlabezulu, namhla siyajabula kakhulu ngoba sesigraduate lapha eNUST sizuza iPhD kustatistics. Lokhu kuzanceda ukuthi sisebenze kuhle labomama abale-preeclampsia, sibancedisa labantu babo ukuthi babelethe kuhle. Sijabule kakhulu ukuthi lathi sibe ngalabo ababekhona lapha umongameli esipha abantu izicoco lezi.
Unkosazana Sanele Hlabangani, isakhamuzi sakoBulawayo ebesisenza izifundo kwezemidlalo, uthi bekungelula ukufunda okweminyaka emihlanu ikakhulu ilizwe liphakathi kokumelana lokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19.
Ilungekho lulu hambo lolo, kodwa ngingabonga kakhulu abaqeqeshi akade beyibo kade besikhokhelela ukuze sifike kulolu suku lwanamhlanje. Nxa ngikhangele muva lapho esivela khona, kube luhambo lunzima kakhulu. Ngikhangela ukuthi endleleni silahlekelwe ngabanye abafowethu kade sifunda labo khona lapha, basithile kuwona lo mhlaba ababili asiselabo, asigraduatanga labo. Bese ngithanda nje futhi ukuthi ngichasise nje ukuthi uhambo lolo belunzima ngendaba zokuthi i-COVID isuke yaphambanisa izinto eziningi.
Omela amalungelo oluntu labafundi umnumzana Ben Moyo uthi kuhle abafundi batholile izicoco, kodwa ukhathazekile ngoba akula misebenzi, njalo lezikolo zemandebeleni iningi lazo azila babalisi benombolo le-science.
Nasithi baphiwa isicoco. INUST yayenzelwa ukuba iUniversity yeScience and Technology. Pho siyazibuza kaningi ukuba isimo somnotho lesi siso yona. Izicwecweleza abazitholayo namhlanje zanceda ngani? Nanku phela ama-industry avaliwe. Ama-industrial engineer lawa aphuma lapha bazosebenza kuphi?
Kulabo abagcotshwe lamuhla bekunezifundo ezinhlanu ezintsha kunhlelo zeNUST ezibalisa i-Earth Science, Electric Engineering, Mining Engineering, Geometrics and Survey le-Environment Engineering. Abanye balabo abathole ama-degree abo namuhla abathole njalo imivuzo yemali, omunye wabo nguSalan Justice obefundela ezepublishing, lo Bipo Tapiwa Nashe obafundela ezobunjinela abathole inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, i-$1,000 umuntu emunye, ngaphansi kohlelo lukamongameli olwe-president Emerson Mnangagwa Chancellor's Award. Abathole ama-degree awe-PhD awe-doctorate bebeyisificamunwemibili ababili kuthi abe MPhil bebebathathu abafundi abangamakhulu amabili lamachumi amane lane 244 bathole ama degree akuqala kuthi abangamakhulu edlula amathathu 311 bebefundela emakolitshini asebenzelana leNUST. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Babikwa asebeyizigidi ezedlula ezintathu lenxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lenxenye 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Kunje sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,593 asebahlaselwa yicoronavirus lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye, okulinani eligoqela njalo abasindayo abazinkulungwane ezidlula ezilikhulu 128,379. Kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,699. Owake wabanga unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe asehluphana laye emithethwandaba uNkosazana Mary Mbayiwa ukweze isicelo sakhe emthethwandaba waphezulu o-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwa ngumanje Lazini Ncube sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi esahlolisiswa impilakahle yakhe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Encwadini zakhe eziphambi komthethwandaba uNkosazana Mbayiwa uthi akezwa kuhle, kungakho kungasoke kwamlungela ukuthi ahlale endaweni lapho okulezibotshwa eziningi. Uqhubekethi kasikho isidingo sokuthi ahlolwe kutsha ngodokotela bakahulumende ukuba uphile okungakanani, njengoba kade kwenziwa lokho ngabanye odokotela bakahulumende abathathu lanxa bakhipha imibono etshiyeneyo phezu kodaba lokuthi uyenelisa na ukumiswa phambi komthethwandaba lobahatshi. Kodwa lesi sicelo kasisahlulelwanga lamuhla njengoba igqwetha likahulumende unkosikazi Sharon Fero etshele umthethwandaba ukuba ubengalungiselelanga ngokwaneleyo ukuthi azomelana lalesi sicelo. Unkosikazi Fero uthe akakatholi lencwadi ezikhomba indlela lolu daba lwahamba ngalo emthethwandaba kamantshi kumbe i-record of proceedings. Igqwetha likambayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele umahluli we-High Court unkosikazi Sylvia Chirawo Mugomba ukuba bazitholile lezincwadi kodwa umantshi edalele magistrate lokhe engakayisayini esithi uhulumende usadingisisa indlela zokuba lesi sicelo sikankosazana Mbayiwa siphuze ukuziwa nganxanye isikhathi siphela. Umahluli Chirawo Mugomba oweHigh Court onguye ophatha lolu daba wethule isinqumo sokuthi uhlangothi lwabathutshisi kumele lubone ukuba incwadi lezo zivezwa edale lakhe kusasa njalo uhulumende aphe impendulo yakhe ngesonto. Okukhulunywe ngomgomba kusekelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa igqwetha elimela umbayiwa.
The matter will be heard on Monday. The state, Ms. Fero for the state, says that they are not ready for trial. In fact, they didn't even want the matter to be heard, raising all sorts of preliminary matters.
Unkosikazi Fero emele uhulumende uthi yena akalungiselelanga ukuthi lolu daba luthoniswe njalo ubevele engafuni ukuthi luzwiwe lolu daba esipha izizathu eziningi. Kodwa umahluli omthethwandaba uthe kumele azilethe lezo ncwadi kusasa thina bese sihambisa ezethu ngesonto nxa kulesidingo sokuthi siphendule lokho okuyabe kulotshiwe. Ngakho luzozwiwa ngomvulo loludaba ngesikhathi sehola lesibili emini.
Unkosazana Mbayiwa wetheswa umlando wokufuna ukubulala umkakhe yena ongumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi eselatshwa kwesinye isibhedlela kwele South Africa, ukubhala ongayisikho encwadini zomtshato wakhe, ukukhipha imali elizweni eyisa kwamanye amazwe okungekho emthethweni, kanye lokuchaya untombazana owayisebenza emzini wakhe. Uthi njalo akenelisi ukuma phambi komthethwandaba ethoniswa ngala macala awetheswayo
okungumqondo owagcizelelwa ngudokotela kahulumende owathi umbayiwa uselodubo lokukhohlwa. Udokotela lo wathi utshengisa ukukhathazeka okukhulu kubangelwa ikwalelwa kwakhe ukubona ingane zakhe uChiwenga. Ngakolunye udaba lokwenzakale emithethwandaba, amagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa babhalele amagqwetha elinye ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Saibeth Msengezi izolo emkhuthaza ukuba asuse udaba lwakhe emthethwandaba lokuthi uMnangagwa akazange alandele imithetho yebandla leyelizwe lapho ethatha intambo zombuso ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha kaMnangagwa athi uMsengezi akasilunga leZANU-PF ngakho akalalo ilungelo lokusa udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi njalo uMsengezi akazange alandele zonke indlela zokukhalaza ezisetshenziswa ebandleni leli andubana alukhweze emithethwandaba. Kodwa igqwetha likaMsengezi umnumzana Ngqobani Sithole uthi osekukhulunywa ngamagqwetha kaMnangagwa akulala ngqondo.
Sesibaphendulile sabatshela ukuthi incwadi yabo into ezingaqedakaliyo. We are saying that i-case kayihambe enkundleni iye kujaji ozayizwa ngendlela okumele ayizwisise ngayo. Singeke sitshelwe ngomunye olaye ole interest ukuthi i-story sethu lesingasizwakali. Laye bona nje ukuthi siyazwakala ezama nje ukwethusela. That is what air. Njalo ngakunjalo sesibaxwayisile ukuthi sizafaka i-answering affidavit eka-client wethu njalo indaba iyezwakala enkundleni.
Eloba enkundleni yokukhulumisana yebulenjini e-Twitter, uMsengezi uthi udaba alungekelwa phelela endleleni lungakangeni lasedale. UMsengezi uthi uMnangagwa akakhethwanga ngokusemthethweni kulandelwa isisekelo sombuso weZANU-PF ukuthi alikhokhele, kungakho kumele asichiye isikhundla lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe bathi akumelanga amalunga abo ayehlola abantwana ngesikhathi beloba imihloliso yalonyaka ngoba uhulumende akafuni ukubahlawula imali yokwenza lumsebenzi. Mnumzana Vusumuzi Mahlango, umunye weziphathamandla zenhlanganiso ye-PTUZ, uthi iZimbabwe Schools Examination Council kumbe ZIMSEC ithi kumele bahlawulwe lohlangothi lukahulumende oluqatsha izisebenzi. IZIMSEC isanda kulobela inhlanganiso le incwadi iveza ukubana abasoze babahlawule imali yokuqhuba inhlelo zokuhlola abantwana ngesikhathi beloba imihloliso, i-invigilation. Incwadi le iveza njalo ukuba kumele belungise udaba lolu lohlangothi olwe-Public Service Commission. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu. UMahlango utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana kabasoze bancedise abantwana abaloba imihloliso xa bengahlawulwanga imali njengalokho kwenzakala minyaka yonke.
Njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kasikhalalanga umsebenzi, kodwa ke lokho esigcile kuhlelo lwethu lwe-incapacitation lapho ama-members ethu ahamba amalanga amabili kuphela ngeviki emsebenzini. Njalo sikhangelele ukuthi lokho siza kuhlolisisa kuhle ukuthi ke kuyasebenzela ngendlela esifuna ngayo. Kodwa ke engakutsho kwakathe sikuthi ke sikhangelele isikhathi semhloliso ababalisi abalilunga lethu sithi abangahambi baye bhalisa imihloliso le ngoba ke iZimbabwe Schools Examination Authority kumele ke ibabhadale ukwenzeka ukuthi benze umsebenzi. Xa bengabhadalanga sikhanelele ukuthi ke xa kungabhadalwanga ababalisi bazahlala phansi bangaphatheki lokho ngoba ke kuyikusebenzisa ababalisi bengelanzuzo abayitholayo lapha. Njalo nje sesike sabhalela ilunga leZimsekhi sibhale ngomvulo mhla ka 15 basiphendula besithi bona ke kawusumlando wabo ukuthi ke babhadale ababalisi. Umlando lowo baphosela inyoka ku Public Service Commission. Lokho sikubona nje kuyikuvika ngomunye ngoba siyakwazi sonke ukuthi ke konke lokhu owumsebenzi we examinations wemhloliso kwenziwa iyo iZimsekhi zama nje ukucatha ngomunye ikhangelele ukuthi mhlawumbe ingxenye ababalisi bazavuma bahambe bayeinvigilator kumbe babhalisele imhloliso. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso sithi hhayi ababalisi kabaqine bame ngalokho esibatshela khona ukuthi hhayi singabhalisi imhloliso le nxa singabhadalwanga imali yethu ngokweneleyo.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, uwenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika uqale ngokuhlangana lomnumzana Justin Trudeau, inhloko kahulumende yeleCanada, lomongameli Andres Manuel Lopez Obrador welemexico ngamunye, kodwa bazohlangana bendawonye bebathathu ngemva kweminyaka emihlanu abakhokheli bamazwe amathathu bake bahlangana. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Antony Blinken osekwethekeleleni emazweni awezwekazi le-Afrika uthe eleNigeria liqakathekile okwamagama emizameni yokudinga indlela zokulungisisa inhlupho ezibhekane lamazwe omhlaba, esithi ngoba ukwenzakala kweleNigeria kudala umehluko kwamanye amazwe omhlaba. Umahluli womthethwandaba waphezulu owayayigoti wedolobheni le-New York ucine ukhulula amadoda amabili ayebotshelwe icala lokubulala owayelwela amalungelo oluntu kwelemelika uMalcolm X ngomnyaka ka-1965, esithi leli laba liphutha elikhulu kakhulu embaleni yokulondolozwa kwemithetho yaleli lizwe. Lanxa umthethwandaba wesisekelo sombuso wakwele-South Africa wavumela ukubhenywa kwembanje endaweni ezingasizo zemphakathini ngomnyaka ka-2018, lokhu lesi sinqumo singekethulwa njengomthetho walelo lizwe. Osomabhizinisi abakumsebenzi wokulinywa nokulungiswa kokudla kulembanje bathi bamelele ngabomvu umthetho ngoba ulakho ukubalethela inzuzo enkulu. Abantu abaningi bakubulawayo bathi bangeke bancedise ibutho nxa bengatshelwa ukubana bangene ezitaladini batshengisele, njengalokhu okwenzakala ngolwezi lomnyaka ka-2017 kususwa owayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abantu bayazisola ngokungena emigwaqweni mhlaka-18 kulwezi ngomnyaka ka-2017 lapho abancedisa khona ibutho ukuba lisuse uMgabe esikhundleni. Bathi kwakulicebo elihle ukuba abantu betshengisele emigwaqweni bengancediswa ngalibutho. Unkosikazi noMathemba Mthembu ohlala enjube kobulawayo uthi nxa kungenzeka ngendlela ehlukileyo kungelabutho engaphatheka.
Okwenza abantu bangena esitaradeni batshengisele ukuthi uMgabe aphume esihlalweni ngoba esebise iminyaka eminingi kakhulu. Sahlumezeka kakhulu ngesikhathi kukhitshwa uMgabe, kodwa sasijabulile kakhulu ukuthi uyakhitshwa. Okwakhathesi angiyeke ngidlalise isikhathi sami ngingena emgwaqweni ngoba siyabe sisetshenziswa singatholi lutho, ngabe ngokwabantu kuphela kungela bandla kumbe umbutho phakathi.
Unkosikazi Khora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi ngesikhathi kungenwa emigwaqweni kwakulicebo elihle kodwa kwaphambaniseka sokungene ibutho.
Awenziwa ngabantu bengena esitaladini betshengisela njalo befuqa ekuthini uMgabe aphume kwakulicebo elihle, ngokuba besekusithi iminyaka eminingi abantu bezama all the democratic ways kusehlula. Iphutha lapha sekuthini esephumile abantu behluleka to enforce the will of the majority people through the army, lokuvumela amasotsha kube yiwo aphetheni. Njalo lokhu manxa kungenziwa kathesi abantu bangajoyina futhi ngobuningi, ngokuba it further weakens the ZANU-PF system, okuzagcina kusenza ukubana abantu babe lazo indlela zokubana iZANU-PF bayikhiphe.
Umnumzana Mabutho Moyo walilunga leZANU-PF uthi abazisoli ngesinqumo abasithathayo.
Into esayenza ukhipha uMgabe is the best decision that could ever happen pho Zimbabwe sesiyibona imali yama taxpayers ukuthi iqonda ngapi sikhangela ama projects ayenzakalayo nxa ngikhulumela abantu behlangothini lamathebelelendi siyabona ukwenzakala kakhulu ema North ukwakhiwa kwegwayisha ngani dam ukuexpanda kwewanke power station ama irrigation systems aselupane ama irrigation systems asebhinga leyo imsebenzi eyayivele iplane kudala kodwa ngenxa yokuthi uRobert Mugabe nalabo ababemkhethile babengelaso isifiso sokubona kufezeka khonoko akuzange kufezeke.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Kaule owebandla lezanu PF.
Kwazi kwangikhumbuze emuva ngo-1980 ilizwe lithola uSibuse. Lapho kwafika khona kungikhumbuza abantu bathi begcwala eHarare ngale betshengisela abantu be-adreswa ngabamabandla azombusazo atshiyeneyo. Abantwana beZimbabwe batshengisa ukubambana njalo batshengisa ukuthakazelela lokho okwakwenzakele.
Unkosikazi Lorraine Fuzwayo uthi akulanto esitshintshile okwenza kube nzima ukuthi bathembe futhi ukuphatheka.
Kwazi kwangikhumbuze emuva ngo-1980 ilizwe lithola uSibuse. Lapho kwafika khona kungikhumbuza abantu bathi begcwala eHarare ngale betshengisela abantu be-adreswa ngabamabandla azombusazo atshiyeneyo. Abantwana beZimbabwe batshengisa ukubambana njalo batshengisa ukuthakazelela lokho okwakwenzakele.
Loba abantu belembono etshiyeneyo bavumelana ukuba sasesifikile isikhathi esokuthi uMugabe asuswe esikhundleni. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisebenzela likwe leSouth Africa elizibiza ngokuthi Khandamhlophe. Lona eselethu le idlalade elitsha elilesihloko esithi Izibusiso. Untungamile Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lilengoma eziyisithupha. Nango umkhokheli weqembu uXolani Dube.
Emculweni sesihambile impela okwesikhathi eside kakhulu from 2011 kuze kufika namhlanje 2021 esiloke sibambile ngalo leli album elitsha elithi Izibusiso. Futhi ngibonge kakhulu nje bonke abantu abaye bathatha isikhathi bathenga leli CD elisha ngoba abantu baliyamukela impela ngezandla ezinhle kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonge kubantu engisebenze nabo abantu abafana nomxolisi uMr Bonzi nabadala abaye bayenza icompetition ngapha eSouth Africa. Rika basiyamukele ngezendle ezifudumele umbaba uMadlela uSikhobokhobo nobaba uMathini Sibanda.
Lelidlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Izibusiso. Tatebangu venzeni vaphelele jele vana bangu kanye lethi imhlola. Ndokuthenga idlalade balithola njani?
Aba ufunayo umculo wethu banako kwabanye ukuthi bafinyelele ukuyafika ku YouTube bebhale nje khana mhlophe izibusiso bazayithola ingoma iyabe izinguthuke lapho kanti ke abafuna ukusithinta emoyeni befuna ukuzwa kabazi ngeqembo noma befuna ingoma banako ukuthi basithinde kule number 80+27 61 963 6853 na ku Facebook page yethu ungasidinga nje lapha uthi Candace Music uxoli uyasithola epageini kwana phana sikhona 24/7 asiyindawo
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngithi qhubekani linjalo lisapota umculo wakithi ngoba ngaphandle kwenu akukho esingakwenza njalo into esiyicelayo ukuthi lithenge ama-original CD noma ama-USB ngoba vele yiwona sekhona ingoma ma uyithandile uyithenga kulowo muntu okutshayela ingoma ungabona usuyithenga nge-R5 kusho ukuthi mina umnikazi oyenza ingoma ungenzela ukuthi ngingakhona ukuphumelela ukuthi ngikwenzele futhi kusasa into ezokujabulisa kodwa ma ngabe uthenge kimi kuyenza ukuthi kusasa futhi ngikhiphele enye futhi ezokujabulisa
baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe ngale
ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abafundi bekolitshini le-National University of Science and Technology lamhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundo abakade bezenza njalo baphumelela ezamadigrii owake waba ngunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mbayiwa ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba waphezulu o-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwe lidale likamantshi sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisebenzela likwele South Africa elizibiza ngokuthi Khanda Mhlophe lona eselethule idlalade elitsha. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ekulenjini ku-www.voandebele.com.